ndaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ku Studio 7 ngolesithathu mhla ka 4 kuNtulikazi 2018 ngosithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje.
So nxa besithi bazalandela okulotshwe kuConstitution yeZimbabwe, siyakwemukela. Esesikumelele yikuthi benze abakukhulumileyo, kungabi yinto yomlomo kuphela. Kabawakhuphe abuyele kumabharaka.
Umanyano we-MDC Alliance okhokhelwa umnumzana Nelson Chamisa ukhonona ngokuba lwamasotsha emaphandleni.
Lesikufuna ukuthi vote kumbe ne-postal vote leyana kumbe ne-PV card ukuthi bebekwazi ukuthi bazakuya kuwapha ama-polling stations amabizo abo ehanjiswe khona ngale ukuze la bethole ilungelo lokuvota.
Inhlanganiso elwela amalungelo ababalisi abafundisa emaphandleni e-ARTUZ ithi kufanele ababalisi abavotisayo benelise ukuvota ngelanga lokhetho lanxa bengasebenzeli ezigabeni lapho ababhalisele khona. Umeli weZimbabwe omutsha kwele South Africa umnumzana David Hamaziriki uthi uzasebenza katalala ukuqinisa ubudlelwano kwezokuthengiselana phakathi kweSouth Africa leZimbabwe. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Umanyano wamabandla aphikisayo we-MDC Alliance okhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa usukhonone ngokutholakala kwamasotsha emaphandleni ngesikhathi sokulungiselela ukhetho. UGibson Pepe usethulela lolu daba.
Ekhuluma emhlanganweni lentatheli zindaba umnumzana Washman Ncube isikhulumeli salumanyano uthi kanti baphathi kuhle udaba lwamasotsha asemaphandleni kulungiselwa ukhetho, ngakho ke kumele abuyele ezinkambeni ngokuphangisa.
Uyasikhuthaza njalo into enhle ukuthi amasotsha atsho khonoko. So nxa besithi bazalandela okulotshwe kuConstitution yeZimbabwe, siyakwemukela. Esesikumelele yikuthi benze abakukhulumileyo, kungabi yinto yomlomo kuphela. Kabawakhuphe abuyele kumabharaka.
Kodwa emhlanganweni abawenze le ntatheli zindaba abekutho bakuphikile ukuthi basebenza lebandla leZANU-PF bekhuthaza labo abatsho njalo ukuthi nxa kulamasotsha ahamba etshaya abantu emaphandleni, kawamangalwele wabomthetho. Okhulume emele abebutho uColonel Overson Mgwisi uthi ibutho alilani lokhetho, njalo abazange bathumele amasotsha ukuthi ayekwethuzela uZulu ukuthi avotele iZANU-PF njengokutsho kwabezindaba.
We urge people who are not sure or doubt the genuine role being played by the ZDF.
Sithi thina abantu abangela qiniso ngathi kumbe abangela themba ngomsebenzi wethu ekusekeleni ukhetho lokuthula lokuhlanzeka njenge-ZDF, bengesabi ukuzosibuza imibuzo ukuthi lelo themba kithi babelalo. Nxa kulabanye abebutho abaphatheke kukhetho bayenza lokhu ngaphandle komthetho, nxa kulalabo abalolwazi lwabebutho abaphatheke kwezombusazwe, sithi babuye besixwayise lawo mabutho azojeziswa. Amalunga e-ZDF abonakala kumarali, kuma-VIP laku-VVIP, bayabe besemsebenzini wokubona ukuthi kulokuthula.
Abebutho bagcizelele ngokuthi bazahlonipha loba ngubani ozakhethwa ukuthi abe ngumongameli, njalo bazavumela amasosha ukuthi avotele loba ngubani. Uncube uthelawa ngamanga njengoba kusaziwa ukuthi bakhona emaphandleni. Uphinde wathi sebeke bahlangana labo emaphandleni loba bengazange baxabane labo lapho behlangana labantu
ungabala istatement sabo yikuzama ukucatsha ngomunwe ngoba abaphikisanga ukuthi akhona thina siyakwazi ukuthi sichase sokayisiso siqiniswa abasinikileyo ngoba amasotsha lana nxa behamba behlomile siyasibabone sikhampeni bake badlule leduze kwamarali ethu bengakhulumi nomuntu kodwa bethwele izikhali okutshengisa ukuthi nxa abantu bebabona bathi abantu laba bangasilanda ngemva kokhetho.
Ibutho kanti kuvunyelwa isisekelo sombuso welizwe ukungenela kundaba zombusazwe loba ezokhetho, kodwa iminyaka yonke ngezikhathi zokhetho lihlala lisetheza icala lokusekela ibandla leZANU-P F. Ukanti-ke lapho lihluthinela owayengumongameli uMnumzana Robert Mugabe umbuso, abanye bathi kwakungekho emthethweni okwenza bangakhohlwa ukuthi lizavumela abantu makhaza ukuthi babuse banganqoba kukhetho olwenziwa ekupheleni kwayo nale inyanga kaNtulikazi. Ngimele iStudio 7 iseHarare, nguGibson Pepe.
Kusenjalo, inyathelo lamasotsha ukuthi abe nomhlangano lentatheli izindaba ifuna ukwazisa uZulu ukuthi awangeneli kwezembusazwe selidale imbuzo ngamasotsha wona azakala ngokuphathisa ekususeni uMnumzana Robert Mugabe esihlalweni. Ukuhlaziya lolu daba uChris Gande weStudio 7 uxoxelo wake walwa impi yenkululeko uMnumzana Max Mkandla.
Okuqakathekileyo yukuthi khona amasotsha akhona ebantwini, yikho okuqakathekileyo. Kodwa ke babe kwesinye isikhathi kezihambela besenza okwabo ngesizathu sokuthi uhungwe nabomthwanga laba bathi bona kubazadeploya amasotsha, amasotsha akhampenela izanu. So khona lokhuyana abantu yikho abakubambayo ukuthi vele abazenge bekwale bona bakuvuma ngobana i-leadership yakhona kayizenge ikukhawunti khona kana kwakukhulunywa ngohungwe kumbe ngokukhulunywa ngomthwanga ukuthi amasotsha akhampenela izanu. So until it is proven labo bekukhondene bona i-leadership right from the presidium khona laphana yibo abamele bekukhulume ngakho beqondise uhungwe imlomo wakhe wona lani duty because that statement ngoba nanxa amasotsha ezihambela nje lapho abezihambela khona kodwa ngathesa akunadlakela laphana lalaphana yindawo yamapholisa uqala amapholisa ukuyi-support unit nxa kungathi kule ndawo engazani kayiziseki kube sokubuya amasotsha ekuciningi kodwa ngenxa yokuthi amasotsha sokuyisikhathi sokhetho sebegijima nabo besebefakwa laphana lalaphana abantu babasuspicious khona lokuyana kwakukhulunywa nguhungwe nabomthwanga ukuthi yikho khona lokuyana ukuthi badiploya amasotsha yona lapho abadiployileyo akulalutho bangalwala laphana lanxa bona besithi khona baneutrali abangenele ezombangazi but they must restart istatement esakhulunywa nguhungwe kumbe ngumthwanga.
Umsekeli kamongameli lisotsha labanye abaphathi ntambo abafana lo mnumzana Sibusiso Moyo babe ngamasotsha, manje lokhu kungatshengisa na ukuthi amasotsha kayisiwo eZANU-P F?
Kusukela kuyena kanye upresident lisotsha leliyana le trend personnel kuzokuza bonke lapho abaqanjwe uKhemba Umkhadi amasotsha la. So okukhona nje usigcwalisiswe nje khona lukhani ukuthi khona lekhule izike khona ngamasotsha and then as a result akukalutshwani ukuthi lokwamukeli ukuthi khona umbuso lowo khona for 6 months or 7 months ezike khona zonalezi leku bekuligasi leyelungiswayo ukuthi balungise khona lokho kuphela nje after that ichamisa ngawina kumbe kunenye i-opposition okungasochamisa kumbe ungaba ngumjurumbe ungaba ngubani ukuthi baza kuvuma yini ukuthi beqhubele esandleni sesivilieni akulaqiniso.
Lo ngumnumzana Max Mkandla wake walwa impi yenkululeko bexoxa ecingweni lo Chris Gande weStudio 7 ekobulawayo. Amabandla ezombusazwe aphikisayo asecale ibandla elibusayo eleZANU-P F ngokudabula kumbe ukunamathisela amaphepha abo okukhankasa phezu kwawo ibandla lezaphu lele Mthwakazi Republic Party kobulawayo. Anastasia Ndlovu sipha lolu daba ngokugcweleyo.
Abamabandla bazonde bagane unwabu ngokudatshulelwa amaphepha abo okukhankasela ukhetho becala ibandla elibusayo ngokwephula ilungelo labo khona sekusele amaviki phose amathathu ukuba luqhutshwe ukhetho. Umnumzana Parliamente Mlingo omele inzaphu ku-Ward 11 eMakhandeni ucala iZANU-P F ngokunamathisela amaphosta abo phezu kwawakhe.
Ubunzima esenhlangane labo iZANU-P F bahamba bevala amaposta ami befaka awabo phezu kwamaposta ami.
Umlingo uthi usekhweze udaba lwakhe kwabenzeki lasemapholiseni eNtumbane police station.
Unyathelo sengiyuthethe ngahamba ngareporta ezeki banginika indlela zokuyenza. Ngahamba emakhandeni ngathola ukuthi amaposta engangiwaboni le maningi kulalawo engangiwaqambile ezeki. Basebe ngilayela ke ukuthi ngiye emapholiseni. Ngahamba emapholiseni ngavula ikhesi.
Umsekeli kamongameli weMthwakazi Republic Party uNkosazana Praise Yangulube uthi bebesebenamathisele amaphepha abo ubulawayo wonke ukukhankasela ukuvotela kukhetho kodwa wonke asekhitshiwe.
Amaposta sesifakile kundawo zonke kobulawayo kodwa sesibone eCattle Park ake akhitshwa laseNkulumane. U-Honorable Qaba omela iNkulumane constituency uke wayareporta emapholiseni bambuza ukuthi ususpecta bani, wasesitsho ukuthi ususpecta ama-opposition parties amanye. So siyakubona konke khona lokhu ukukhitshwa kwamaposta, but amanye lapha akhitshwe khona siyabisela amanye amaposta.
Isikhulumi samapholisa aweZimbabwe Republic Police u-Inspector Precious Mango uthe ebuzwa ngamacala asethe alethwa enkambeni ezithile ephiwa le nombolo zamacala uthi akekho ehofisini yakhe kodwa usethumele abanye bakhe ukuba baphenye lezi ndaba uzathi esekhuluma. Umsakazo uze waya emoyeni elokhe engakaphenduli. Amabandla aphikisayo acala ibandla elibusayo ngokuphazamisa amaphepha abo omkhankaso bethi kuyisenzo esibi njalo kuveza ukuba ukhetho oluzayo alukhululekanga. Abebandla lezanu PF bona bayakulandula lokhu besithi oyabe ebanjwe esenza lokhu akabotshiswe. Ngimele iStudio 7 kobulawayo ngingu Anastasia Ndlovu.
Yebo yebo yebo, mthwaka komuhle. Belikwazi na ukuthi umsakazo weStudio 7 usulohlelo lwezindaba ekuseni kusukela ngovulo kusiyafika ngolwesihlanu. Lingakhuthwa izindaba ezimqotho ekuseni lantambama. Magagasi athi 909 medium wave 4930 6040 la ku 15460 kHz ku short wave. Lingakhuthwa njalo luhlelo Zimbabwe Today axoxeni esilethulela ebulenjini bokuzilibazisa ube Facebook ngukhathi le VOA Ndebele ngomvulo ngolwesithathu langolwesihlanu kusukela ngo 4:15 pm kusiya ku 5 pm. Lilakho njalo ukusixhuma ku WhatsApp kunombolo ezithi 001 202 465 0318. Ngiyaphinda njalo 001-202-465-0318. Ngenani njalo la ku Facebook ngukhasi lethu ele VOA Ndebele.
Inhlanganiso elwela amalungelo ababalisi abafundisa emaphandleni Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe ARTUZ ithi kufanele ababalisi abavotisayo benelise ukuvota ngelanga lokhetho lanxa beyabe bengasebenzeli ezigabeni lapho ababhalisela khona ukwenza lokhu. Ugogwalo lwepetition elwethulele inhlanganiso ebona ngokuqhutshwa kokhetho yeZimbabwe Electoral Commission lamhla, i-ARTUZ ithi inhlanganiso yeZEC yazisa ababalisi ukuthi bazavotisela kuziphi izigaba ngesikhathi ugwalo lwe-voters roll lungasaguquleki. Isiphathamandla se-ARTUZ uMnumzana Pride Mokono uthi izekhi lomlandu yokulungisa lolu daba ukwenzela ukuthi ingephuli ilungelo lababalisi.
Ababalisi abasemakhaya abaningi bakhona vele baza kuyavotisa endaweni lapho abangarejistanga khona ukuthi bebevota. Lokhu sikubona ngoba isikhathi sokuthi awuzethola imadlana zokuthi ebengezelele kulokhu abaumhola wakho nguhulumende lo esikwazele ukuthi uphane. So sikhangelele ukuthi ababalisi abaningi abemakhaya baza kuyavotisa lokhu kuzayenza ukuthi bengatholi isikhathi so ukuthi le bona belawo bevote ilolu ivote labo vele labo yiqhathe yini ngoba i-right yabo vele ukuthi bevote futhi izekhe isinesikhathi sibili ngoba iyabazi ababalisi ababhalisayo abazakuyavotisa bayaziwa amabizo abo ayaziwa wonke amagama ukuthi ngobani labo bani thinesi kufunayo ukuthi bevote kumbe nge-postal vote leyana kumbe bephiwe isikhathi sokuthi bebekwazi ukuthi bazakuya kuwapha ama-polling stations amabizo abo ehanjise khona ngale ukuze la bethole ilungelo lokuvota.
Lokhu kungabe kusenzakala ezigabeni eziningi zelizwe yini?
Ye, kwenzakala elizweni lonke ngoba amathicha amaningi vele yiwayezabe ekuma-polling station ekhangele evotisa abantu sikhangele ilizwe lonke vele kungabe kusemadolobheni kungabe kusemakhaya amatitshe amaningi yiwo abezabe senza lowo msebenzi njalo sikhangele nxa izekhi yona ingayala ukuphendula iphethin yethu zabe sisuka layo sihambe emadaleni emthethwandaba ukuthi indaba le ilungisiswe ngokuphangisa ngoba indaba eqakathekile kakhulu okuthi amatitshe alevote asemakhaya.
Liyaphumelela yini kumkhankaso yonke le eliyenzayo lokuthi kungabi lokuhlukuluzwa kwabantu emaphandleni ababalisi ngesikhathi sokhetho?
Sibe lokuphumelela kakhulu sikhangele ile ivile esiphumekiyo idale elikhulu eZimbabwe High Court eMashingo ifake phansi isinqumo sokuthi hathi akusavunyelwa ukuthi amabandla ezombangazwe atholakale ethatha abantwana ezikolweni lamatitshala bekhanjiswa ukuthi begcwala lapho ababesiza khona imicimbicimbi yabo amabhasi ezikolo lamabhesiki lama-school grounds akusamelanga asetshenziswe ukuthi abezimbangazo kudala bekusebenzisa lokho isinqumo nje sokujwayelekela ukwenza nje eZimbabwe. So lokhu yinto enkulu kakhulu esibona izayenza ukuthi abantwana abafunda ezikolo befunde bengesari njalo amatitsha befundise kungela kwesaba lokwethisela izigilamkhuba ezombangazo bese zigcwele emaphandleni. Sifake ama-members ethu amatitsha ukuthi bebebhala phansi esithumezela ukuhlukulezeka konke okwenzakalayo.
Lo mnumzana Pride Mukhono isiphathamandla senhlanganiso elwela amalungelo ababalisi abafundisa emaphandleni AARTUZ sixoxelaye esedolobheni leKansas khonapha eMelika. Live Talk lamhla kuhlelo lwezizalwane zeZimbabwe esezihlala kwamanye amazwe ole Diaspora Forum sikhangela ukukhathazeka kwabomonyano owe-MDC Alliance abathi kuningi okumele kuqale kulungisiswe andubana kuqhutshwe ukhetho olukhululekileyo elizweni. Thumelani text message kunombolo ezithi 0012024650318 ukuze silithinte ecingweni lingenelani kuhlelo. Ngesizwe ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane, kulabantu abalitshumi lanhlanu ababulewe enkabazwe yeSomalia ekulwisane nokuqhamuka phakathi kwezakhamizi ze-Ard labalwa becatsha beqembu lesimoslem ele-Al-Shabaab bezozama ukubamba ngamandla abasakhulayo balumuzi ukuthi bangene kubutho. Isigodlo someli weleChina kwelemelika sixwayisa izizalwane zalo ezifisa ukwethekelela kwelemelika ukuthi zenze lokho ngonanzelelo ngoba kulokufuthelana kwamazwe omabili ngodaba lwemigoqo kwezokuthengiselana. AbeChina baxwayisa ukuthi kwelatshwa kuyadula njalo kule ngozi yokudutshulwa amahlayana. Umeli weZimbabwe omutsha kwele South Africa umnumzana David Hamaziriphi uthi uzasebenza gadalala ukuqinisa ubudlelwano kwezokuthengiselana phakathi kweSouth Africa leZimbabwe. Umnumzana Hamaziriphi ngomunye wabameli abemukelwe ngokusemthethweni ngumongameli Cyril Ramaphosa ePretoria izolo. UBenedict Mhlapo usipha lolu daba eseJohannesburg kwele South Africa.
Ekhuluma ngemva kokwemukelwa kwele South Africa ngokusemthethweni emkhosini oqhutshelwe eSefako Makhato Presidential Guest House ePretoria izolo, umeli omutsha weZimbabwe kwele South Africa umnumzana David Hamaziriphi uthe ubudlelwano kwezokuthengiselana yibo obuza kuba semqoka emsebenzini wakhe. Umnumzana Hamaziriphi uthathe intambo kumnumzana Isaac Moyo osengumqondisi weviyo lenhloli zikarhulumente.
Going to be carrying on from where my predecessor left. ngizaqhubeka ngomsebenzi obusenziwa ngulo engithethe kuye intambo. Kodwa ngizaqala ukusebenza phansi kwesimo esitsha ngoba lisazi ukuthi uMongameli Ramaphosa usekhulume ngokuthi elizweni lakhe sekulohulumende omutsha ofuna ukwenza izinto ngokuhlukileyo.
Amazwi akhe alandela ezicathulweni zikamongameli Emmerson Mnangagwa wasekukhombisa kwacaca ukuthi intuthuko kwezomnotho yiyo umsebenzi omkhulu kahulumende wakhe. NjengeZimbabwe, ele South Africa lalo lisanda kuthola ubukhokheli obutsha. Umongameli wakwele South Africa uMnumzana Cyril Ramaphosa utshela abameli abebesemukelwa laba ukuthi iSouth Africa izimisele ukuthuthuka okuzwayo hathi kancane.
We trust that your presence in South Africa as a representative,
ithemba ukuthi ukuba kwenu la eSouth Africa njengabameli babantu bamazwe enu kuzasiphathisa hashi ukwakha ubudlelwano bamazwe ethu kuphela, kodwa kuzasenza siphinde sibambisane ekwenzeni isimo sibe ngcono emhlabeni jikelele.
Okwakhathesi ezokuthengiselana phakathi kweZimbabwe leSouth Africa ziqhubeka sipha inzuzo enkulu kwele South Africa. Umbiko weZimbabwe National Statistics Agency ZimStat ukhombisa ukuthi ngenyanga kaMbimbitho lonyaka iZimbabwe ithengisele ele South Africa impahla ezibiza amadola ayizigidi ezilikhulu lamachumi amabili $120.9 million, kodwa yona yathenga kwele South Africa impahla ezibiza amadola edlula izigidi ezingamakhulu amabili lengxenye $271.6 million. Impahla ebezithengiswa iZimbabwe kwele South Africa zikoqela insimbi ezingasebenziyo, izilimo, inyama lezenjwayo. Ele South Africa lona belithengisela iZimbabwe izinto ezinkulu ezibalisa imota, ugesi lokunye. Le yinto umelwe MDC Alliance kwele South Africa uMnumzana Austin Moyo athi kuzafuze ikhangelisiswe ngeso elibanzi ngumelwe iZimbabwe omutsha uMnumzana Hamadzirepi. UMnumzana Moyo uthi umsebenzi omkhulu weyeme emahlombe kahulumende yena ufanele enze isimo ekhaya sikhuthaze ukusungulwa kwamabhizimusi ayiwo aza kwenza impahla ezathengiselwa phandle kwelizwe. Uthi njalo urhulumente kufanele azimisele ukulalela izikhalazo lezifiso zabasomabhizimusi ukuze basekele ngokugcweleyo inhloso yakhe yokwakha umnotho welizwe. Manestudio 7 Johannesburg kwele South Africa, nginguBenedict Mhlapo.
Wanqintisa kukhetho lokudinga umeli webulili maWest edalele parlamente emele umanyano weMDC Alliance uMnumzana Mduduzi Chuma uthi ziningi inhlelo zentuthuko akhangelele ukuzethulela uZulu walesi sigaba enganqoba kukhetho. UChuma uthi okudinga ukulungisiswa kugoqela amadamu, imigwaqo, izikolo lokunye. UMnumzana Chuma uzanqintisa loMnumzana Dingumuzi Puthi owezanu PF lo nkosazana Perpetual noMcebo Nleya owebandla le-Alliance for National Salvation. UNtungameli Nkomo weStudio 7 uxoxe lo Mnumzana Chuma waqala ngokumbuza ukuthi umkhankaso wakhe uqhubeka njani.
Umkhankaso wami okwakathesi uhamba kuhle sibili. Siyangena labazali, sikhuluma labazali njengoba ngikhuluma nje kathesi khonapho beyibe emhlangano emibili komakhuleka lakondolwane ngiyadlula lasemankubo baba ngapha. Hayi, abazali bayezwa esiwukhulumayo basilalela sofaka, siyamukela kuhle baba.
Kuyini kahle kahle ukuthembisa izakhamizi?
Ibulili maWest yasalela muva kakhulu endabeni zenguquko nezedevelopment ngenxa yokuthi uhulumende obekhona ubenganaki abantu bakithi ngapha. Engikuthembisayo mina ukuthi mari sivotele basifaka lebandla le-MDC Alliance, uhulumende we-MDC Alliance sizayenza ukuthiwa i-devolution of power, ngithi ukuzibusa kwezabelo okuzayenza ukuthi imali eziphuma kulezi ndawo zakithi ziye zibuyele futhi ukuthuthukisa indawo yakithi. Imigwaqo upresident ubaba uChamisa wakhuluma kahle ukuthi i-MDC Alliance uhulumende lo uzaletha inguquko enkulu, sifake imigwaqo ehambe kalula kwenzela ukuthi indawo yakithi ithuthukise yaphambili. Amadamu kuzamele kugujwe amadamu akhona. Umzekelo esengawufaka ukuthi idamu maBhongane lapho engisekuzwa nalo kathesi lapho abazali qeda ukukhuluma ukuthi bafisa ukuthi idamu lelo amanzi alo ancedise izifuyo zabo, ma kusenza amanye amanzi adonshe abantu benzela ama-irrigation kwenza ukuthi bethuthukise impilo zabo baba.
Sesike sezwa kwezinye indawo izakhamizi zikhala ngokwethuselwa ngamalunga ezanu PF, khona ngapho ebulili maWest kumi njani?
Baba Nkomo, kunzima, abazali bayethuselwa kakhulu khona lapha. Nje ngiceda ukutshelwa ukuthi kuba kulela kulondo dotwa kumadoda mhlanga othembisa omunye umama ukuthi izamdula ekhanda ngenxa ukuthi uhambe emhlanga neMDC la kusemasendo ezikini edlulileyo abantu bebesetshela ukuthi mabe avotele iMDC bazancitshwa ukudla izani yesaba ukubiza ukhethelelo isizama ukuthisela abantu ukuthi bayivotele ngenkani.
Ukhulume ikakhulu ngamadamu lemigwaqo eChuma, izikolo zona zimi njani?
Ezikoleni lapha babankomo kubi. Ngike ngangena esikolo semalopa uyakhangela phansi abantwana bafunda benyathela ngathombe banyathela egangeni ngenxa ukuthi izikolo zibhidlikile. Ma ukhangela futhi kithi izikolo ziyakhala ukuthi zifuna ukuthi zifakele ama-laboratories kufundiswe izifundo zesayensi ukwenzela ukuthi lathi abantwana bakithi kuphume amanjinela lama-scientist abazakhulisa ilizwe lakithi. And then futhi ngenye indlela abazali bayazakhela izikolo zabo uhulumende kungela lapho ancedisa khona. Yikho abazali bakhala ukuthi kumele izikolo zilungisiswe ziyakhwe kahle abantwana befunde baye phambili isigaba sakithi sithuthuke.
Lo umnumzana Mduduzi Chuma oncintisa kukhetho lokudinga umeli weBulilima West edalele eParliamente emele umanyano weMDC Alliance. Wezemidlalo lamhla intatheli izindaba ezemidlalo uJoseph Njanje usethulela uluhlu lwamaqembu asefinyelele ukuyadlala esigabeni sama quarter final kumncintiswano wenguqu owenziwa ezizweni zomhlaba wenkezo eFIFA World Cup 2018.
Phakathi kwamaqembu angamashumi amathathu lambili 32 abenelise ukungena kumncintiswano walonyaka wemidlalo yenguqu yokudinga intshantsho zomhlaba jikelele oqhutshelwa elizweni laseRussia sekusele amaqembu ayithoba mnimbili kuphela alokhu encintisa ukuphakamisa inkezo. Siyithethe ithuba elokuba sikhangele kabanzi ngala maqembu siqhathanisa imbali yawo phambilini kokuqala kwemidlalo namathuba awo okuphakamisa inkezo. Iqembu leRussia yilo liqoqela imidlalo kodwa lingene kule mncintiswano okuyilo ebelisendaweni ephansi kumaqembu wonke aphatheke kwimidlalo yalo nyaka yezwe zomhlaba kuluhlu oluhlela ukuba amaqembu aqinileyo emdlalweni wenguqu emhlabeni yiwaphi ama-FIFA rankings ngesilungu. Iqembu leRussia belisendaweni yamachumi ayisikhombisa kuluhlu lolu kuthi eleSweden belisendaweni yamachumi amabili lane, eleCroatia belisendaweni yamachumi amabili, eleUruguay lisendaweni yechumi lane, eleEngland lisendaweni yechumi lambili, eleFrance lisendaweni yesikhombisa, eleBelgium lisendaweni yesithathu kuthi eleBrazil lisendaweni yesibili. Iyincwethi zomdlalo wenguqu zihlezi sithi uluhlu lolu olukhitshwa yinhlanganiso yeFIFA aluphi umfanekiso oqondileyo ngesimo somdlalo wenguqu ngoba imiklomelo iphiwa ngokudlala lokunqoba kweqembu elithile okungakhathalekile ukuba belidlala laliphi eligcine kangakanani njalo. Iintatheli zindawo ezemidlalo uNation Kokwera uthi limidlalo yezizwe zomhlaba isifike esigabeni esinzima lapho sokukhethwa khona abafana emadodeni.
Kumdlalo wama-quarterfinals World Cup kukhanya akuzabe kunzima kakhulu kodwa iqembu leFrance likhangelelwe ngabaningi ukuthi linqobe iqembu le-Uruguay. Kukanti leBrazil lalo elidlala kakuhle likhangelelwe ukuthi kuzabe kunzima kodwa linganqoba iqembu leBelgium. Kukanti iRussia amahosi kungabe sokufike komlindi yacina ngoba labo bakhangelele ukuthi bengaluma phansi bedlala leCroatia. Kukanti eleNgilandi lalo likhangelelwe ukuthi hayi lithole kulula ukuthi linqobe iqembu leSweden lihambe kuma-semifinals.
Imidlalo yesigaba se-quarterfinal iyaqala ngolwesihlanu lapho iqembu le-Uruguay elizadibana khona leleFrance kuthi eleBrazil lizadlala leleBelgium. Ngomgqibelo iqembu leSweden lizadibana leleEngland kuthi eleRussia lizadlala leleCroatia. Ngimele Studio 7 ngoBulawayo nguJoseph Njanji.
Umculi kaMoyi uSithembile Mlotshwa umama kaNola Magavazi esithi umntanami lowo. Singakehlukani ngesikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela. Umanyano wamabandla aphikisayo MDC Alliance uthi ukhonona ngokutholakala kwamasotsha emaphandleni. Icele leMDCT elikhokhelwa umnumzana Nesen Chamisa selisole iKhomishini yeZEC ngokufaka ibizo Uxolo, siligqiba lapha uhlelo lwethu lalamhlanje olivalelisayo. Ngusithandekile Mhlanga, ngikhona pha eWashington DC. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.